Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa namhla utshele abalandeli bakhe eMarondela ukuthi ibandla lakhe lizaqhubekela phambili. Likhulumisana lamanye amazwe ukuthi kulungiswe udaba lwempumela yokhetho olwedluleyo ngoba nguye owanqoba uMnumzana Mnangagwa.
Kuthe kuzwakala ukuswelakala komunye wethu besiphakathi kwe-pre-budget seminar. Wonke umuntu, the who is who of parliament and government, basukeke bayabamba izandla khona le konleya.
Iningi ebelisemhlanganweni we-pre-budget meeting kobulawayo liphume kulomhlangano lisiyakhalela imuli owayemela ibulili ma-West edalele parliamente. Umufi uMnumzana Lungisani Ndleya yena osephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesigaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa namhla utshele abalandeli bakhe eMarondera ukuthi ibandla lakhe lizaqhubekela phambili likhulumisana lamanye amazwe ukuthi kulungiswe udaba lwempumela yokhetho olwedluleyo ngoba nguye owanqoba uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Uphinde wagcizelela ukuthi abalandeli bebandla lakhe bazatshengisela besola ukubhidlika komnotho welizwe kanye lendlela ukhetho olwaqhutshwa ngayo. Isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi uMnumzana Chamisa alungisise udaba lokhetho olwedluleyo.
Iningi leZimbabwe ngelabantu abavotela uPresident Nelson Chamisa abathanda ukuthi lizwe leZimbabwe libe lengqubekela phambili kusenziwe izinto eziqondileyo. Kuyakhanya ukuthi uPresident uMnangagwa ukuthatha kwakhakwenza ilizwe akulethanga ububele elizweni, kuletha esingakuthi i-total confusion. Kade sikukhanya ngani uPresident uMnangagwa ngkhona kazanga vela kwanisa ukuba nguPresident ubelokhu ekhatshelwa lilale ngu-Vice President, uchiwe nganjengoba namhlanje sosegcekeni ukuthi ukhanya ngani u-Vice President nguye owayetshela amasotsha ukuthi angene ezitaradeni, yena uMnangagwa uyavuma ukuthi bengakwazi. Xa uMnangagwa bengakwazi ukuthi amasotsha afakwambane ezitaradeni engawadisciplinanga, kufanele vele achiye umsebenzi sehlulekile wehle kwenza umsebenzi wakhe njengesidingo se-constitution. Kodwa uPresident Chamisa uyagcizelela ukuthi kufanele ilizwe leZimbabwe lifike esibakeni sokuthi libuswe ngendlela ehlelwe ngayo kusisekelo sombuso welizwe, ukuthi lo oyabe ephumelele kukhetho nguye osuka abe ngumongameli kumbe abe ngu-MP ngendlela ezifanayo lalezinye.
Bagcizelela lapha abasekeli be-MDC la uMnumzana Chamisa bekuhlatshelwa ngokuthi abantu bazatshengisela kuyaqhubekela phambili.
Iqiniso elisegcekeni ukuthi ukutshengisela ezitiridini nxa kulento engaqonda ngaliyenzakalayo kuvunyelwa isisekelo sombuso, kuyinto esiyenziwe amazwe amaningi kulomhlaba kusukela nini nanini. Ngalokho izano okwenza ukuthi yesaba ukuthi abantu beZimbabwe benze njengoba bavunyelwa i-constitution, yikho lokhu ukuthi iyazi ngempela-mpela ukuthi yonangwayo iyenza okwekomthethweni, njalo uZulu weZimbabwe uzasukuma angene esitaradeni edinga ukuthi kube lo mbuso ohlelwe ngendlela ekusisekelo sombuso welizwe.
Lona ibandla leMDC lingabe seliqalisile yini amalungiselelo okhetho kanye lokubona ukuthi imithetho leyi elitshona likhala ngayo ama-electoral reforms iyalungiswa?
President Chamisa ule-5.2 eyiyo eyindlela acaba ukuthi ingaletha ububele kweleZimbabwe nxa sikhangela ukuthi singaqhubekela phambili siyanjani. Enye yezinto ezidingwa ngupresident Nelson Chamisa acabangela ukuthi kufanele azenze ngokushesha ukuthi kulungiswe indlela ukhetho elenziwa ngayo, njalo kulungiswe ama-commissions esiwathi ngama-chapter 12 and 13 commissions ukuthi asebenze ngendlela esegcekeni njalo engela kubanjelwa nguhulumende. Kholokho kuzenza ukuthi nxa sifika kukhetho luzayo kube nempumela esegcekeni engela kuphikiswa, njalo kube nokuzwanana kuzizalwanise lizwe leZimbabwe ngendlela ngokuthi zibuswa kanjani. Ngakho uPresident Sithembile sehlelile phambilini ukuthi thanda ukuthi kube lemithetho ehambelana nesekelo sombuso welizwe, njalo kube nenhlangothi ezibona eziphatheka ngendaba zokhetho, eziphatheka ngelungelo labantu, ezisebenza ngeqondileyo endlela everywhere kusekelo sombuso welizwe.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeliso umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7. Abaphathintambo bakahulumende kanye lamalunga edale lePhalamende leSenate baqhubeke besethula imbiko yabo emhlanganweni wokuqoqa imbono ezasetshenziswa lapho kulungiswa uluhlu lwendleko zikahulumende oyi-pre-budget seminar wona ogqitshwe lamhla edolobheni lakoBulawayo. Umeli webulilima West edale lePhalamende kubandla leZANU-PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi umhlangano lo othethe insuku ezintathu wenelisile ukufeza injongo yawo.
Ngijabulile kakhulu ngempumela yomhlangano lo, njalo lezinqumo ekade zithathwa, lenkulumo ekade ziyesethulwa ngabantu akade njengamalunga aluhlangano. Umuntu obesukuma evula umlomo ekhuluma, ube khuluma ngokwehliswa kwendlela esispenda ngayo imali, especially singuhulumende, njalo sibe lendlela yokwenza imisebenzi eletha inzuzo enjengemisebenzi lempahla ezilungiswa kuleli, ukwenzela ukuthi utholakale leyani imali esihluphayo kulezi nsuku okuthiwa yi-foreign currency. So wonke ama-committees, angaba ngama-committee aphathelane lezomnotho welizwe, kumbe aba ngama-committee lawana angelani lezomnotho welizwe, afana labo-minister of sport, youth and recreational development, bebekhangela on how indlela esingenelisa ngayo kwenza imisebenzi enza ukuthi abatsha bathole ukuqatshwa, uhulumende engasebenzisi imali eningi kulale esitholayo njengelizwe.
Abantu bebengathathi uhlangothi ngokuthi umuntu ngowaliphi bandla?
Sandekile ngathi nje senginanzelela ukuthi i-9th parliament ilomehluko. Yebo ke kuke kwenzakala kusanda kuqaliswa lapha na yabona abantu babe besathabe kakhulu bengakazwisisi ukuthi injongo yeparlamenti ayisiko kuyaxophana ngeminwe. Injongo yeparlamenti ikuba ngabakhokheli abazahlela izinto ezilungele uZulu lapho esivela khona abantwini abasi-elekthayo abasikhethayo, njalo lo Zimbabwe wonke jikelele. Bebebambene bekhuluma kungelani lokuthi vela kuliphi ibandla, bebekhuluma izinto ezilungele ilizwe leZimbabwe. Yebo ke kambe angeke uswele labo abantu ababengungquna.
Kuke kwaba le ngxoxompikiswano kwabo ma-bond notes lokunye nje, bekuncedisa yini ukuthi bethathe isinqumo esifaneleyo?
Kulungile kakhulu ngoba abantu babe bebuza besizwa ubuhlungu bokuncwetshwa, kodwa ke babuza bengayisiwo ma-economist. Uzibalukulu ngu-economist uthethe isikhathi sake wabachasisela ukuthi kuyini okubangela zonke izinto lezi esizibonayo. Wonke umuntu uthuke wathi zwi ngoba impendulo zakhona bezisuthisa.
Kusenjalo umnumzana Phuthi uthi iningi liphume kulo mhlangano layakhalela imuli lowayemela ibulilima West edale lePhalamende uMofi umnumzana Lungisani Nleya, yena otshone kunsukwana ezedluleyo, njalo waphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesigaba.
Siyabonga kakhulu ukuthi iqhawe lethu ubaba uLungisani Nleya unikwe inhlonipho yokuba yi-liberation hero. So udeclayiwe, ngakho ke yena ubemele ayebekwa eGwanda ngoba i-capital ye-Matabeleland South yiGwanda. Kodwa ke uceliwe, kwakhulunyiswana njalo langemuli ukuthi hathi uzabekwa koBulawayo Heroes Acre eNkulumane. Ngikhuluma nje kathesi so siphuma ePlumtree silezi mota zezihlobo labangani abaphelekezela iqhawe lethu, sivela eDombodema lapho abakibo labantu beconstituency yakithi akade bembalelisa khona, badlula eZANU-PF office lapho abamvalelise khona abantu beplumtree nezihlobo ekade esebenza lazo bese siya ke emthandazweni endlini yakhe ku 557 eKilani bese suka khonapho ekuseni ngo 9 o'clock besibeka iqhawe lethu.
Sikhona yini inkokheli eziningi zebandla lezanu PF labanye nje abesigabeni lenkokheli zomdafu?
Kube inhlanhla kakhulu ukuthi kuthe kuzwakala ukuswelakala komunye wethu besiphakathi kwe-pre-budget seminar. So wonke umuntu, the who is who of parliament and government, basukeke bayabamba izandla khona le konleya. Kodwa ke iprovinsi yonke emasouth lobukhokheli bayo khona obukhokheli bonke bebulilima le mangwe obubalisela abadala abanjengabo baba uRichard Ndlovu uyakwazi ukuthi ulilunga le-central committee wako waba ngu-member of parliament webulilima mangwe la ubekhona okade engu-MP webulilima east ubaba uSiqhoza laye silaye ama-war veterans lobukhokheli babo khuluma as I speak kathesi yilo chairman webulilima ubaba uMajo Mhlanga labanye abaninginengi inkokheli zomdabu obaba uMasendu sitholana phambili wonke abatsha labadala kuhlangene abantu bazobeka iqhawe.
Kuyini iningi elimkhumbula ngakho?
Ukukhalipha kwezamabhizinisi njalo lokungadeli. Uzananzelela saka ukuthi ngesikhathi sabo 2000 iZANU PF idliwe ebulilima isayi constituency yonke. Kwabuya 2005 yabuya yadliwa njalo. 2008 iZANU PF yadliwa njalo. Kodwa yena ube yilidiza lethu iZANU PF ingakazwisiswa ngabantu emakhaya ngaleso sikhathi. Wathi sebesiyayizwisisa bayizwisise kwaze kwavutha indima lenkundla enguyo lokho engena elibhiza lethu ngokungadeli waze wathatha ke inkezo waba ngu-MP ngo-2013. So akade simkhumbula ngakho ubaba uNdlela umoya wokungadeli wokubambelela entweni nxa uyifunile ukuthi ume esiqini eqinisweni uze uyithole njalo lokukhalipha kwezamabhizinisi ngoba ngumuntu owathi eretire ku-army ngo-96 wabuya waqalisa zamabhizinisi waqala ethengisa amacimbi lani nihamba ngemoto ethengisa izinto ezincane. Naw ungatesi ngumuntu obelama-tractor, amaroli, ama-business, ama-milling company, ama-abattoirs, ama-market gardening facilities, imigodi, la manzi okungapheliyo. Umuntu nje akade engumkhokheli nje inetha ngoba nanku ube ngu-provincial secretary for security uprovinsi eMatabeleland South. Aphinde njalo abe ngu-chairman we-party ebulilima district. Lokho kukhombisa ukuthi ubengadelanga yiloba engasabanga ngu-MP njalo ekuzameni ukuphinda ngo-2018. Yikho ke esikukhangele kakhulu ngondazi ebesimkhumbula ngakho.
Lo ngumnumzana Dingumuzi Phuthi omela ibulilima West edalela ePhalamende ekubandla lezanu PF sixoxelaye ekwabulawayo.
Kubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhlaka 8 Lwezi, Mutoko, mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunga kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni, lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhutshwa yileli thuba.
Ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante wale South Africa lamhla ibisemutare lapho abantu abaqhubeke besipha imbono yabo ngabathi bakubona kusenzakala ngemva kokhetho lapho kwabulawa khona abayisithupha kutshengiselwa ngempumela yalolu khetho. Omunye ohlala kule ikhomishini umnumzana Lovemore Maduku uthi ikomiti le isebenza ngokuqotho njalo akusoqiniso ukuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga nguye owathuma abantu ukuthi amasocha ukuthi abulale abantu abatshengiselayo ngoba abantu abangazi umthetho abakuzwisisanga kuhle okukhulunywe ngumahluli. Okwamanje sesilichiya izandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani zilukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngo Chris Gande. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo ba.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona njani umumo okhona lapha elizweni kakhulu nxa sikhangele ukubana wena ungomunye owaya empini wa ukhangelele ukuthi impi izaletha okungcono. Yiko lokho elalikukhangelele yini?
I'm very very disappointed baba nxa ngesimo esikhona elizweni. Njalo nje ukunanzelela ukuthi lobusela obukhulu buyavumbuluka lapha lalapha ya. Okutshengisela ukuthi abantu laba basikhokhela bonke ngamahumutha. Akula namuntu khona oyedwa okhangela ukuthi thina sisebenze okunzima kangakanani. Thina we not selfish, besisebenzela isizwe ukuthi wonke umuntu akhululeke sifanane sidle ngokulinganayo. Kodwa ungakhangela kathesi kulabanye abantu abaselected ukuthi kumele baphile, and those few individuals yibo abasebesenza ukuthi labantu bethu lobuhlobo bethu bonke bubaleke buchabalale buye ngaphandle kwamazwe. Abanye njengoba ngatsho lakudala ukuthi abantu bethu bonke labantu bonke fana bethu bonke sebengabafana benkomo, kambe abantu bethu bazoze bayithole nini imisebenzi? It's so disappointing. Ungakhangela kathesi emashopu akunalutho. Islogan kuthiwa Zimbabwe is open for business. With business, who can make business nxa izinto zinje? Sithele nzima elizweni leZimbabwe.
Kahle kahle ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukubana kube lo mumo onje?
Uyabona ilizwe lethu thina silidwa ngama-warlords lama-barons. Nxa ngisitsho njalo ngabantu labana abafuna ukudla bodwa. Abaselfish. Yikho khonokho imali lezi ezitshintshe emgwaqweni okuthiwa ilizwe libulawa ngabantu bosiphatheleni. Esiphatheleni cannot ibulala imali ngoba akala mali vele. Uphiwe imali nguye umkhulu wethu ukuthi hambe etshintsha. Nxa bona bodwa ikliphena lena phezulu bengalungisana bekele ukutshontsha, ilizwe lizaba right. Bekele ukusupplya i-black market, ilizwe lizaba right. Even abanye abantu abangaphandle kwamazwe labala imali zabo abawudini, phela sinabantu abaningi abaphandle kwamazwe abangela confidence le government yethu abangeke barisike imali zabo ukuthi zingene elizweni. Bafisa ukubuya bezo-investa, kodwa you find ukuthi abantu besaba ukuthi balethe imali zabo ekhaya ngenxa yokuthi bona babe besazi ukuthi abantu abalapha imali ngezabo bodwa. Sathathelwa imali zonke, sihola imali zethu zisemabhenki, you know, 2008-2009 imali zaphelele emoyeni. Kwathiwa siqalisa from zero, saqalisa from zero. Kathesi lapho esikhona imali zonke seziphelile futhi. So yilize bani ukuthi wena you can invest imali yakho iphonguphelele emoyeni? Sikhokhelwa ngabantu abangalunganga, sikhokhelwa ngabantu abangamasela. I will use that word. Nxa bengatshintsha ukwenza kwabo kuphume wona amasela wona lana phezulu. Lakathesi akula muntu wabo phakathi ongakhuza omunye. Bayasabana ngoba bayakwazi ngakhuza umen eyuza lezi ndaba zami ngamasela wodwa asikhokhelayo.
Abantu abanjengawe abalwa impi yenkululeko lingani alibambananga. Kungakho ngokunye yini okubangela ukuthi lingakhulumi ngazwe linye likhumbuzane ukuthi hayi lokho ayisiko sakulwela empini?
Ye, abantu abalela inkululeko asibambananga. Isizathu sokungabambani kwethu silambile. Uyakwazi ukuthi umuntu olambileyo noma ungamnika yini ungamthembisa i-$5 kathesi uyaphambana ikhanda. Abantu bathenjisa ngitsho lona imitho lethu lalithenjisa ukuthi lizathiwa imali lizabona things after this coup liza to demand. But if I tell someone who is telling me about it, I'm our veterans, I'm a ninja suffering. There's a fish I would see. I want to do, I want to marry, I want to deal. So umuntu okhona ngamthembisa anything uyabe sekuthemba sefuna ukukhona khona nje ukuphutha isinkwa sakhe, but kungenalutho aza litola. Ungakhangela khathesi ukuthi basebenzise njani. Kuyasetshenziswa lalabo okuthiwa ngochimbido okunye kwakhona lokhwana asetshenziswa kakhulu, but akunalutho abalitholayo. Babe lokhu bethenjisa imali khathesi kuthiwa ama-project. Project bani engayenziwa ngumuntu ole-70 years? Uzayenza project bani? Kuyini vele engayanga lesikolo kuthiwa pinde ama-project? Uzangena kwipho project ungavelela sikolo ungakwazi ukubala. Siyazi ukuthi uthe it's nothing ikurotswa nje ukuthi abantu basebenze besetshenziswa yiba abantu sesibulelilize thina ama veterans ngokusetshenziswa sibantu amatomu.
Hayi kulungile, isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalalela.
Ngiyabonga, ngiyabonga mphakathi lonke lilaleleyo. Ngicela ukuthi abantu bakithe ekhaya sibambisaneni. Isimo esikhangelane leso lesi sinzima, sidinga ukuthi sonke sivuse amakhanda, siphakamise amakhanda, siboneni ukuthi sesisetshenziswe kwanele, sitshintsheni ukwenza silungise isilizwe lethu. Akukho omunye umuntu ongasisukumela asenzeli ngaphandle kokuthi thina sesukume. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile, kube lobusuku obuhle.
Sibonge uChris Kanti weStudio 7 obesethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namuhla kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosikazi Lillian Timvius, uSenator weMidlands okubandla leMDC. Sihlaziya amalungiselelo oluhlu lokusetshenziswa kwemali ole budget. Sinanzelela ukuthi umhlangano wokucobongula lolu daba ugqitshwe lamhla kobulawayo. Siyakwamukela kuhle.
Hayi, ngiyabonga. Omama bafuna imali ihambe ibancedise ezikolweni. Okuphumeleyo kakhulu yindaba yebhimu. Eyokuthi ibhimu le iphomba ukuba yibhimu yebizo. Kodwa abantwana ababhadalelwa ischool fees. Izikolo zicina seziyizo ezibhadalayo kumbe ziyenza i-loss. Ade bekhala nje futhi ngendaba yokuthi nxa behamba kuma-hospitals lapho. Akula imithi and imali ifunakala ngama-US. So bafuna uhulumende athenge ama drugs, athenge amaphilisi ukuthi bona ngabe siya elatsha bathole izinto zonke zikhona. Uthenga ibandage, uthenge iphilisi, uthenge into yonke. So injection layo iyathengwa futhi.
Njengamalunga edalela Senate le Parliament liyaliana i-committee nokuthiwa i-caucus yabesifazana. Lake lakhuluma ngokuthi abesifazana bengabhadali nxa bebeletha. Imizamo yenu yaphumelela yini?
Khathesi ku-term yone asikahlali. Kodwa mina ade ngikhona ku-Parliament u-term lephelileyo. Nganti sivumelene sibili but kukhanye ngani nxa sesihamba ku-ground into le kukhanye ngani ayisebenzi because nxa ungabhadali ngathi kufuneka ibhuku leliyana elibhalwayo liyabhadalelwa ke ibhuku le ekuthiwa yi-user fee yankona le. Ngike ngakhuluma futhi nomunye ugogo entshela ukuthi bakithi saze satsha eZimbabwe le ehambe hospital walayiniswa yena ngomuntu umdala over 70 years of age. Wangena watshela udoktor ukuthi mina bakithi isisu sami sibuhlungu. Udoktor wathi lapha kula maphilisi wayemu wabembhalela amaphilisi angikhona lawo. Ugogo wabezihambela ngikhaya wabezihlalela ngokuthi imali yokuthenga vele ayikho. Kodwa next week siyaqalisa silomunye uMike Haramba weZanu uyabe chair zeno wethu Honorable Masara from Vic Falls uyabe mdeputize. Yizo ke izinto esiyabe sesizikhangela zonezi. Mina ngibona ukuthi i-budget leli lizapasa. Ngibone ngani lizahlupha because i-budget leli ukuthi uzwisise sibili. Nxa sikhuluma ukuthi bakithi abantu sebekhala. Izimdola leyi bondi leyi leyusa leyi kathi lithini ngayo kufanele sicelisele khonapha singakakhulumi ezinye izinto. Yithe sithengayo amafutha $12 yise ilokhu ziyi-2 liter shuwa $12 ibhondi uyayithatha ngaphi? Yithe sidubekayo, yithe sihlala labo labantwana beqeda isikolo endlini, yithe senza izinto zonke siyakhala siyakhala. ama divorces semanengi aba omama libasabasala labantwana bengathi elina kahle lihlale khoneni lapha ngithengisa ama tomato yam now baba bebaxoshanisa amapolice awe council sibe le act efakwayo ukuthi how are we going to turn these people from informal into formal mina ngithi ngiyacela sibili ukuthi nje iZimbabwe isupport ama leaders abafazi because thina yithe sibekayo nje khonoku ukuthi election vele yantshontshwa nxa abantu beyitshontsha into babe bengayazi ukuthi bengayenzani hhayi yikho libona izinto vele sezibheda hhayi izinto akusakhanyi
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Lillian Timvius usenator we-Midlands okubandla le-MDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kweziphathelane labesifazane. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le-Triangle United linqobe le-Harare City 2-0 emdlalweni oqhutshelwe e-Kipo Stadium lamhlanje njalo liphakamise inkezo ye-2018 Chibuku Super Cup. Sizwe inzwisa yomculo kaVusa Mkhaya esithi abalala. Ngakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa namhla utshele abalandeli bakhe emarondela ukuthi ibandla lakhe lizaqhubekela phambili likhulumisana lamanye amazwe ukuthi kulungiswe udaba lwempumela yokhetho lwedluleyo ngoba nguye owanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.